uZulu wezigabeni zeMathebeleland uthi uhlupho lokungaqakathekiswa kwabadabuka kulomhlubuko lokhe kukhula eZimbabwe. Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association, uthi lokhu yikwephulwa kwelungelo labantu abadabuka kulomhlubulo.
Into eyenzakala impilo ikuhlukumeza ilungelo labantu bakoBulawayo beMathebeleland nxa sikhangele kakhulukazi usekelo sombuso ku-Section 3. My founding principles that talks about equality of citizens. Kangele futhi njalo u-section 264 othi wona abantu kumele bebe lokutsho ngekwezindawo zabo. Sikhangele futhi section 56 othi nge-right to ukwehlukaniswa ngomhlobo mbe nge-tribe uvela kuyo.
Umnumzana Desire Moyo ongumqondisi weqembu le-Victory Siyanqoba yena-ke uthi kulihlazo okwenzakalayo lo nyaka.
Kulihlazo elikhulu kakhulu njalo kuyisitho sokuthi thina asobantu balutho. Njalo singabantu abangakhaliphanga, singabantu abakhangelelwe phansi, abangakhangelelwanga ukukontributa to the national discourse. Uhulumende kumele azinike amagwapha.
Umoyo uqhubeke ethi uhulumende kumele akhangelisise ekuhleleni inhlelo ezinje.
Lo nxa kuyikuthi umbuso kamnangagwa lo uzimisele nge-devolution, akakhangelisise khona lokhu uhulumende ukuthi iMathebeleland ilabantwana abaningi abafundileyo njalo abalelungelo eligcweleyo ukubana bengene befundele kulezi zokuba ngomongikazi kwele-AMPP. Ngibone ngathi iMashonaland ilezindawo eziningi lamathuba amaningi ukwedlula kwelamaThebeleland.
Umnumzana Patron Xaba olilunga lemthwakazi we-Republic Party uthi kumele kufakwe isikhalazo kuhulumende ngalolu daba.
Kungiphatha kabi ukubona empilo esibhedlela esikhulu sakoBulawayo kuqhashwa abantu abavela ohlangothini lweMashonaland kuphela. Kubuhlungu kabi ukubona abantu besebenza abakithi bengasebenzi, kuyikuthi lokho kwenziwa yiMinistry ye-Health. IZimbabwe isitshengisele ukuthi labo bantu baqakathekile ukudlula abantu eMathebeleland. Okungenzakala ukuthi abantu babonise ukungagculiseki emoyeni yikuthi bafake i-petition ku-Ministry of Health ukuthi asifuni bumbulu ngabantu abavele eMashonaland bethatha imisebenzi yabantu bakoBulawayo.
Unobhala wezemfundo enhlanganisweni ye-BUPRA, umnumzana Ben Moyo, uthi bafuna ukuba kwazi ukuthi kwezinye izibhedlela bathethe abangaki abavela koBulawayo.
Siyabuza njalo sifuna ukwazi ukuthi kwezinye izibhedlela ezingekho koBulawayo bathatha abangaki abavela koBulawayo. Ngoba zikhona izibhedlela ezikwamanye amadolobha ezingathatha abavela khona ngale lawo. So thina besiwukhangelele ukuthi kuphiwe amathuba kuqala labo abavela khonapho phansi kwalapho kulesibhedlela khona, kwenzela ukuthi abantu bonke bebe lamathuba alinganayo ukuthi bebe ngoboyinkazi. Ngakho-ke sicela ukuthi uhulumende elukhangelisiseka kuhle udaba lolu elulungisise yena ngokwakhe, ngoba abantu bakoBulawayo ngakubaphathi kuhle.
Umqondisi wesibhedlela sempilo uDokotela Solwayo Ngwenya walile ukuphendula imibuzo ethi ukunikezwa indawo zokufundela umsebenzi wokonga kwenziwe eHarare, ngakho imibuzo kumele iqondiswe khonale. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.